Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 21 kumabasa 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni sekuseni lamhlanje.
Nxa yena ebengelanjongo yokwephula umthetho kuzaba nzima ukuthi abathutshisi babise ubufakazi obutshengisayo ukuthi wayelenhloso yokwephula umthetho.
Kulowesilisa obotshiweyo esetheswa icala lokwethula umbiko wamanga enkundleni yeWhatsApp owawusithi umongameli Mnangagwa seqelise uhlelo lokuhlala ngekhaya yena engakakwenzi lokhu.
Siyabamukela abafowethu abavela eNgilandi, yilo leli lizwe abalithiya linje, balithiya lifile, lilokhu eqhubeka lisifa. Siyakhala kunye labo, kasihlanganeni silweni lo mkhuhlane lo we-COVID-19 obangwa yi-coronavirus.
Kube lokufuthelana phakathi kwesizalwane seZimbabwe eziphenduke elizweni izolo zivela kweleBhilitane. Leziphathamandla zikahulumende phezu kodaba lokuthi abantu laba bazahlala ngaphi besahlolwa umkhuhlane we-coronavirus. Iintatheli zindaba zikhala ngokulahlekelwa ngomunye wazo njalo uRay Matikinye yena obhubhe ngelanga linye loGift Phiri. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulowesilisa obotshiweyo wamiswa emthethwandaba izolo esetheswa icala lokuthumela abanye umbiko wamanga enkundleni yeWhatsApp owawusithi umongameli Emmerson Mnangagwa seqhelise uhlelo lokuhlala ngekhaya ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus yena engakathathi lelinyathelo. Umsolwa ngomnumzana Love Mosho kusekwa oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lasithupha 36. Umiswe emthethwandaba kamantshi echitungwiza izolo walelwa ukuhlawula imali yesibambiso ibail. Omnumzana Jokusekwa uzaqhubeka evalelwe abe sephenduka emthethwandaba mhlaka 13 ngenyanga ezayo. Abachuchisi bathi wathumela abanye umbiko wamanga owawusithi umongameli Mnangagwa wengeze uhlelo lokuhlala ngekhaya ngamaviki amabili lokuthi lolu hlelo lwaluzaphela mhlaka 3 ngenyanga elandelayo. Lanxa uMnangagwa esekwenzile xathu lokhu, abachuchisi bathi umbiko owasakazwa ngomsolwa wawungamanga ngoba umongameli Mnangagwa wayengakathathi leso sinqumo. UMnangagwa yena uphume kumabonakude ethukuthele phezu kodaba lolu ngeviki edluleyo lapho aveza khona ukuthi wayeselaye amapholisa ukuthi abophe lo owayethule lumbiko. Watsho njalo lokuthi ufuna ahlale ejele okweminyaka engamachumi amabili ukuze abe ngumzekeliso kwabanye. Ukuhlaziya lolu daba sixhume igqwetha umnumzana Dumisani Dube.
Ngamafitshane umnumzana Zokusekwa ambondi kule licala elikhulu wakulesidingo sokuthi ethuke ngoba udlulisele phambili i-WhatsApp message njengoba wonke umuntu odlulisela phambili. Nxa yena ebengelanjongo yokwephula umthetho kuzaba nzima ukuthi abathutshisi babise ubufakazi obutshengisayo ukuthi wayelenhloso yokwephula umthetho ngoba i-charge ayifeyisayo isekelwe phezu kwe-Criminal Prosecution Evidence Act. I-Criminal Prosecution Evidence Act yikhayela amacala enhloso. Xa ungakakhomithi icala ungakayenzi icala kuyekhala kule njongo engqondweni yakho ukuthi yenze icala langkhona, then wasufeza ngezinzo. Sokuzaba nzima ukuthi abashushisi baveze obala obabele lobufakazi obutshengisayo ukuthi umnumzana Zokusekwa wahlosa ngesikhiwa bathi intention to commit i-offense ngoba yena ubengazi ukuthi wenze i-offense. So kuzaba nzima ukuthi etholakale le cala.
Umnanga kwa nguye matupa owati umuntu owethula imbiko le kumele aboshwe njalo avalelwe entolongweni okwesikhathi eside. Ngaleyo ndlela ubona imithethwandaba isenelisa yini ukulandela umthetho mpela baphathe udaba lolu bengela kwesaba ngoba luphatha umongameli welizwe.
Isenzo lesi siyatshengisela ukuthi imithethwandaba lenkantolo ayikho independent kumba ihlolisha. Ngoba samuzwa umongameli welizwe last week echinga kakhulu esithi abantu abadlulisela phambili inkulumo abakuzwayo kuma social media kufanele bebotshwe. So it's clear ukuthi ijudiciary ayisezi-acting in independent. Ngoba indaba asezi-acting in independent mina ikakhulu ema-magistrate court lapha okulabo manje abengelazibindi. Ambonthi umantsho le experience kumbe ayikhotha engagweba umuntu over ama-allegations over icala elinje.
Alubana ethe watholakala elecala umsolwa lo ulakho ukuvalelwa okwesikhathi esinganani.
Asithi utholakale elecala akula nkantolo engamgweba ukuthi ihlale phakathi ejele njengoba kungokuqala ukuthi yenze icala elinje. Akana history or propensity to commit crimes.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha sixoxela ekobulawayo. Uhulumende uthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe lilokele kumachumi amabili lanhlano. Uthi kuhlolwe abantu abangamakhulu edlula amathathu 457 izolo kodwa akekho ofunyanwe elomkhuhlane lo. Asebefile labo balogebe bathathu kuthi asebehloliwe lomkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezintathu 3308. Sibuze uDokotela Solwayo Ngwenya ukuthi abangaba benakanela ukuthi balawo lomkhuhlane ikakhulu abahlala kobulawayo kumele benzeni.
Nxa umuntu ezwa engani ulawo lowo mkhuhlane esekasi ukuthi ahayize umphimbo kumbe ekhwehlela asizwa ukuthi umzimba wakhe usukhudumala. Sixwayisa abantu ukuthi bangaze bagada imota kumbe imchova begada amabhasi besiya ezibhedlela besiyabona odokotela labomongikazi. Hayi lokhu asikufuni ngoba uyabe usuhamba uthelela laba abanye abantu ogade labo imota. Into kumele uyenze ukuthi ukhangele inumber zikakhansila okuthiwa i-Department of City Health uyidinge leyo number ubusubafoni. Laba bantu bazabuya ngeambulance yabo bezokubona emzini wakho wena bekubone nxa kwekuthi ugula umkhuhlane ongakhulanga kangako bazathatha amasampulu lawa ukuthi bayetesta khona ngale babuye bazokutshela ama-result. Ma ukuthi uyagula bale ambulance yabo bayakuthatha behambela wesibhedlela se-Thorn Grove. Kuqakathekile ukuthi ungazi wavakatshelwa ngabanye abantu kumbubisa abanye abantu ukuthi usugula babuye bezokubona bebezokuthandazela ngoba uzabe uzabathelela lo mkhuhlane omunye. Abantu besithi kansili laba yibo okumele babuye emzini wakho.
Uzulu ungamtshiyela sixwayiso bani Dokotela Ngwenya?
Ye, mina bengicela ukuxwayisa uZulu jikelele ukuthi bahloniphe into ezikhulunywayo lezinto ezifakwayo ezinjengokuthi abantu bahlale ezindlini bengasaphumi. Kuqakathekile ukuhlonipha lezi zinto ngoba sifakelwa ukuthi impilo kahle yabo iphumelele iye phambili. Lo mkhuhlane akula muntu ongaphonga ukuthi abantu behlale phansi kungela sizathu. Isizathu salokhu yikuthi umkhuhlane lo uyabulala abantu njalo ubulala abantu masinya. 2-3 days ma usuqalisa ukugula ukukhefuzela khonokho uyatshona. Uyabulala abantu abaningi. Yinto esiyesabayo kakhulu ukuthi abantu nxa bengelalwazi emakhaya langaphi ngaphi bazabe bengasoze bahloniphe lezi zinqumo okuzayenza ukuthi impilo zabo zibe mfitshane. Ngiyathemba ukuthi balalele bezwa ukuxwayisa engibatshele khona. Ngiyafisa ukuthi balalele sabe sibatshela njalo kusiya ngesikhathi ukuthi kathe siyenzani ukuthi kathe siyenzani ukuthi.
UDokotela Solwayo Ngwenya ngumqondisi wesibhedlela sempilo.
Um umsakazo we Voice of America ulikhuthaza ukuthi ligethe umuntu elimaziyo ulisana kakhulu lomkhuhlane we coronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempilakahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Kube lokufuthelana phakathi kwezizalwane zeZimbabwe ezingamachumi ayisithupha lanhlanu eziphenduke elizweni zivela kwelebhilitane izolo. Lezi phathamandla zikahulumende phezu kodaba lokuthi abantu laba kumele bagcinwe ngaphi okwamaviki athile besahlolwa umkhuhlane we-coronavirus. Isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana uthi abantu laba baphiwe indawo yokuhlala eBelvedere Teachers College kodwa bala besithi bafuna ukuhlala emahoteleni. Kepha abazi ngokwenzakalayo bathi abantu laba bebesala ukuhlala kuleli college ngoba izambuzi zingcolile njalo akula manzi. UMangwana uthi abantu laba bagcine belala kuphela kuleli college izolo belindwe ngamapolisa ukuze bengabaleki. Akwaziwa ukuthi kuyiwa phambili bazaqhubeka behlala kulindawo na. Uzulu weZimbabwe laye ungenele kulolu daba watshengisa ukwehlukana ngemibono, abanye becothoza abantu laba kanti abanye ngekade bebasekela besithi balelungelo lokuhlala endaweni ehlanzekileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isikhulumeli senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor uMnumzana Efidlela Ncube.
Siyabamukela abafowethu abavela eNgilandi, yilo leli lizwe abalitshiya linje, balitshiya lifile lilokhu eqhubeka lisifa. Siyakhala kunye labo kasihlanganeni silweni lomkhuhlane lo we-COVID-19 obangwa yi-coronavirus. Kodwa kungeke kuze kwenzeke ukuthi kuphakathi kunje, kuphakathi kosizo olukhulu kangaka, ilizwe lingelamaphilisi, lingelamaventilator, lingelamamask, lingelazinto zokuthi odokotela bagqoke, amanesi agqoke, lingenelisa ukubhadala amanesi lamadokotela, lingenelisa ukubhadala izisebenzi, lingenelisa ukuthenga impupho, kungela kudla elizweni, kube lo muntu ofakwe weteleni. Hayi, umdlalo onjalo nje kawo ukho awabadingelwe indawo enye, bangafa kwendaweni engcolileyo, badingelwe indawo kodwa hayi eweteleni. Singadlalini ngento embi kangaka kulo sizo lungaka phakathi kwelizwe, senzeni izinto eziserious. Abantu badingelwe indawo ehlanzekileyo kodwa hayi iweteleni.
Udaba lwabantu abavela phandle kwelizwe lolu kumele luphathwe njani ngoba sibone kwezinye indawo lapha bagcinwe khona. Ngiphe umzekeliso we-Plumtree High School lapho okulabantu abedlula amakhulu amahlanu abagcinwe kuleyo ndawo abavele kwele Botswana. Labo bayakhala bathi kuminyene kanti njalo kabahlolwa. Kumele luphathwe njani lolu daba?
Udaba lwabantu abavela ngaphandle uhulumende kumele alubambe ngendlela ehlonipha amalungelo abantu, into yokuqala leyo. Kanti-ke lukuhambisane ukwenza kwakhe lalokho okumiswe inhlanganiso yezizwe yezempilakahle emhlabeni, i-World Health Organization, ukuthi abantu bangathintani, bangaminyani, bangathelelani igciwane, ngokuba kulengozi nxa beminyene ukuthi bathelelane igciwane. Kungenzeka njengoba bebuyile ukhona ogulayo phakathi kwabo abesethelela abanye basebegcina begula bonke. Indlela owenziwa ngayo ikuthi kuphangiswa ukuthi bahlolwe, bahlukaniswe masinyane abagulayo basiwe lapho abasiwa khona, kube sekulandelelwa labo abangabe beke bahlangana labo okuthiwa i-contact tracing, ukuze labo belashwe, bahlukaniswe abantu, bangaminyaniswa, bavikelwe ukuze isifo lesi singamemetheki sigcwale ilizwe lonke. Uhulumende kalandele imigomo, izinto ezibekwe i-World Health Organization, iyo indlela yokuvikela ukumemetheka kwegciwane.
Uhlelo lokuvalwa kwelizwe lonalo uhamba njani khona ngapho kobulawayo njengoba solwengeziwe nje?
Lapha siyibonile i-lockdown iyaqhubeka ingezelelwa amaviki amabili okutsho ukuthi abantu bazaba phakathi kosizo olukhulu kakhulu akula kudla imali zerenti ziyavela ngapi imali zokondla abantwana kuyavela ngapi amabhenki avaliwe imisebenzi ivaliwe ilizwe leZimbabwe alifani namanye amazwe ukuthi lingenelise ukudonsa isikhathi eside kodwa ke kutshayisa ikhanda ngokuba ngapha kumele kuvikelwe abantu kodwa ngapha abantu labo futhi baphakathi kosizo olukhulu kanti ke siyabona ngale zimputhini abantu ndimbiko esiyitholayo ngokuthi kule qembu lezombusazwe esealile ukukhampena ukukhankasa ngempuphu yona leyo sizo olungaka kanti lamapholisa sezibeka phambili komzila wempuphu yibase beyibutha sebebuyela kusona siyani isikhathi sikamgabe lapho babephila khona ngecorruption into enjalo kayiqondanga kumele ikhuzwe abantu kwenziwe ngendlela eqondileyo evikela amalungelo abantu kuso sonke isikhathi
Umnumzana efihlela Ncube ngowenhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Siphinde saxoxa njalo legqwetha umnumzana Dumisani Dube ngalolu daba.
Balungile ukuthi behlale endaweni ehlanzekileyo okungasoze kuphambanise impila kahle yabo. Kodwa umphathi welizwe ngomthetho ofakileyo lawo lelungelo lokuthi abantu bethathelwe amalungelo wabo wonke ngomumo esikuwo nxa bengasuthiki indawo abahlala kiyo kufanele ukuthi behambe umthethondaba yiwo ongadeclare ukubana izenzo zomphathi welizwe kumbe ezingamapholisa sifikelwa isifikelo sombuso weZimbabwe uhulumende ubengathi maybe lo wenelisayo ukuthi ehlale ehotelini nxa bengalitholi ihotel eyadilinga mvume ukuthi ehlale ngesikhathi esinje ezihlalile then okwesibili ngomthetho Awala muntu ongaliso kubana abuyele eyikiwe. Xa lezi kuyizizalwane zeZimbabwe zilulungile lokuthi ziphenduke ekhaya.
Sesikhangela ilizwe elingakwenelisa. Ngabe abantu laba bahlaliswa ngaphi? Kumele kube lomahluko na ukuthi abavela kweleBotswana bona bahlaliswa ngaphi kuqhathaniswa lalabo abavela emazweni aphetheya.
Inkinga ukuthi sihlobaphathi abangelazwe lo labantu. Kwamanye amazwe I think umhlaba wonke jikelele sibonile kule mthetho ephasiwe ukuthi abantu abalamahotela bathathelwe amalungelo yikho ukuquarantena khona abantu. Inkinga ukuthi belakithi ngabantu nje abangela abayenanhliziyo. Ukuthi ngeke uthathe abantu uye bafake endaweni engelamanzi usithi wenzela ukuvikela i-corona. Kuba expose kweminye imikhuhlane njengabo cholera, diphtheria. Leminye imikhuhlane nje thuthwa i-waterborne disease. Ukubandlulula futhi abantu ngokuthi abavela kwele England abavela kwele Botswana asonto ivunyelwe emthethweni. Isekelo sombuso weZimbabwe asikuvumeli khonoko. Kodwa njengoba kuyizikhathi ezingajwayelekanga, kungeke labo basole kakhulu ngoba funa bebengakukhangelelanga. Kodwa lo lalo olamalungelo akhe adlanguleyo. Kule mvume ukuthi imthethendawo uyedeclare ukubana izenzo zikahulumende lezi azephule amalungelo abantu ngesekelo sombuso welizwe leZimbabwe
umnumzana Dumisani Dube ligqwetha ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 Intathelizindaba ziphakathi kokukhala ngemva kokubhubha kwenye njalo intatheli umnumzana Ray Matikinye yena otshonela ngalinye lentathelizindaba yeDaily News umnumzana Gift Piri ngesonto. UMatikinye ubeyintathelizindaba ehloniphekayo njalo ubikwa ewile nje esendlini yakhe koBulawayo wahle wathula. Umufi wasebenzela amaphephandaba atshiyeneyo agoqela i-Financial Gazette kanye le-Daily News. Umnumzana Piri yena ubikwa ezabekwa koBulawayo namuhla. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube.
Hayi silahlekelwe kakhulu njengentatheli zindaba zeZimbabwe ngobaba uGift Piri obe ngu-assistant editor we-Daily News ngobaba Gray Matigin, Obe wasebenzela i Daily News, kota obese liqembezi mele lotwa a freelance, wakuphi lobabo Matiginya, bebaziwa njengabantu abebekwazi ukubhala, beku ngamadoda ahloniphekayo kakhulu entatheli indaba zeZimbabwe. La madoda ababili afundisile entatheli izindaba abezivela emakolejini zingena kulumsebenzi. Ungabala ama-obituaries abhaliweyo, hayi bayakhuluma bayasho ukuthi bebephethwe ezandleni ezinhle befundiswa ukuqeqesha.
Amalungiselelo okungcwatshwa kwababili laba lingaba lolwazi yini lokuthi aminjani?
Imbiko lokufika nje ngokulungiselelwa kwekubekwa kwamadoda amabili onke ukhanya ngazathi aza bekwa kobulawayo. Umzimba kababo uPhiri usuke nje arare ebusuku ukhangalelwe ukuthi wabekwa ngo-10 eWest Park. Lokho esilindele ukuthi sizwe kwekumuli yako ubaba uMatiki ukuthi umsebenzi uzenziwa nini. Ngamafitshane silahlekelwe silusizi kakhulu njengeZimbabwe National AIDS Task Force, silabo izihlobo zabo emthandazweni yethu njalo sithi lezi intatheli zindaba zilale ngokuthula.
Umnumzana Njabulo Ncube ngowenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi idolobho lakobulawayo yilo elikhokhelayo elizweni ngenani labantu asebebotshelwe ukwephula umthetho wokuhlala ngekhaya ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Idolobho leli lilabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2214 asebebotshiwe. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende seqatshe izisebenzi zezempilakahle ezedlula inkulungwane ezimbili ukuze ziphathise kumpi yokulwisana lecoronavirus. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Yeyo linjani balaleli, ngiyalibingelela. Gama lami uNkosi Khona Khuphe. Hayi silusizi ngecorona futhi ngaunkulunkulu siwasingenela nemabhoda bakithi. Kumbe ngathiwa kuyadlula emabhoda abantu basethwa balecorona kodwa lokhu. Hhayi ngendlela abantwana sebuya kufeka ngoba ukhayele South Africa, Botswana, impahla bezisuke odilivela impuphu beyihambisa labothukela laboni boni. Phela abantu bonke bebethemba abantu abasemazweni mangcenzana sokunje sokuzima. Hhayi besicela uhulumende shiwa bakithi basizwile kodwa lokhu. Hhayi lokhu bathi sesifikile. Hhayi hayi asesifile. Sisakwazi ukuthi umkhuhlane lozaphela kuthini njengoba lokho kungezelelwa lamalanga lasho ukuthi kuyabonakala ukuthi hayi lokhu kumemetheka ngamandla. Kodwa besicela uNkulunkulu angenele la ishuma ngoba yenza abantu bekhaya sebeya kufa ngoba imali zonke ziye South Africa ziye Botswana ziya kwamanye amazwe athiyeneyo. So athesa kusathumezeka izimali sokunzima iindawo zonke zivaliwe. Hayi hayi besicela uNkulunkulu angenele bakuthi basizwile kodwa lokhu nxa ukuthi uhulumende ulezinye inhlelo phela aholise abantu ukudla emakhaya bathole ukudla abantu bangabe lokhu bemelelana.
Salibonani basakazi besitudio 7 kunye nabalaleli. Mina uhlupho lwami ngike ngabona izithombe zika Vice President uChiwenga ehamba ehlola ngazi ukuthi uhlola amatende lawo uzofakwa khona abantu abazobe bequarantine elokunjani abecoronavirus. Okungikhathaze kakhulu ukuthi uShiwenga ugqoke ihovorosi le elokhuzeni eyokuzivikela but okungihluphe kakhulu ukuthi umnensi omthela nge-sanitizer ezandleni ufake nje kuphela imask akanazo impahla zokuthi zimvikele. Kambe ngicela ukubuza ukuthi abaphathi belizwa omonga ngameli bayakuqakathekisa yini iy'mpilo zabantu abasebenza nabantu na especially ezamanesi.
Salbona and Valadena living a lay, Lamineka, Malamu, and Aram to Sale Kamba. Yes, yes, was living a corona. Kodwa sesifuna izindlala njengoba abantu abaningi bebephathiswa from South Africa leBotswana hayi lokhu sokusebunzimeni ebantu njengoba uhulumende weZimbabwe vele kaholisi bani ukudla siyacela sibili ukuthi nga uhulumende laye uyabona ukuthi bakhulumana njani kodwa lokho singafelwa ngabantu abantu vele bazakufa siyacela sibili uNkulunkulu makangene le ndawo enjengalezo siyezwa sibili ukuthi corona sisehla hayi 1 meter alibi right le 2 meters ukuthi abantu bawubambe umthetho hayi siyabonga abalaleli bethu elisilaleleyo sikhuluma mbingelele bonke abalaleleyo ngalesi sikhathi mina ngukhuphe vele Homestead ekhezi
zomuhle olubingelelayo umelusi Dube ngenjabulo hayi msakazi thina sinakho enhlizweni zethu ukuthi eshi indaba yecorona leyi isibizele movie yasilimaza kakhulu esimeni somsebenzi esimeni somnotho wemali silimele kakhulu asazi ukuthi kuyolunga kutheni asazi kuyolunga nini esingakutsho esingakugcizela ukuthi kabahlala endlini abantu njengalokho president besithi behlala endlini begeza izandla bengabamba ubuso befake lamamaski bengathinta amehlo lamakhala lemilomo ukuze sibavikele bengenza imihlangano emikhulu yamasonto lani siyabonga msakazi
sanibonani basakazi abahle ngithemba liphilile lapho elikhona msakazi omuhle into ekhona nje izanu abantu basemandebeleni ngabalandaba lapho okwabo abakufunayo bafuna ukubuya ngesikhathi sevoti bebanikeza ukudla bephende behambe so into eyenzakalayo msakazi wami izanu iyehluleka iyahlukanisa abantu lokhu le moya wona lo owakudala njengoba sasicabanga ukuthi ngumgabi sokubonisa ukuthi umgabi kasekho sokuyibo wona labo mnaka kasho ukuthi vele yinto yabo msakazi wami angibona ukuthi njengoba iVictoria Falls injana msakazi wami ingashota isibhedlela esikhulu kuyikho lapho kufikela khona izethekeli ezibuyayo imali yafika iyangena eVictoria Falls bayithatha bayise Harare
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. ELeSouth Africa lithi liza kwengeza uncedo lokudla elilupha izizalwane zalo eziswelayo ngalesi sikhathi somkhuhlane we-coronavirus. Kulesi dlova ebesivunule njengepolisa esivuke ubhova sadubula sabulala abantu abalitshumi lasishiyagalombili kwele Canada izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amanye amankampani amakhulu kuleli lizwe agoqela elungisa indizamchina eBoeing asevulile lanxa abezempilakahle besithi lokhu kufaka abantu engozini yokuthelelana umkhuhlane we-coronavirus. Umkhuhlane lo usubulele abantu abangu-42,500 eMelika kuphela njalo wahlasela abangu-791,000. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulo isilisa obotshiweyo esetheswa icala lokwethula umbiko wamanga enkundleni yeWhatsApp owawusithi uMongameli Mnangagwa seqalise uhlelo lokuhlala ngekhaya yena engakakwenzi lokhu. Kube lokufuthelana phakathi kwezizalwane zeZimbabwe ezifike elizweni izolo zivela kwelebhilitane leziphathamandla zikahulumende phezu kokuthi abantu laba kumele bahlaliswe ngaphi besahlolwa umkhuhlane we-coronavirus. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-past 7 na asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngo-past 6 olivalelisayo nguntungamili Nkomo.